Hayi iqiniso ukuthi abangeza ke bajaji because mina nga resign akunyuke ngo October last year ngazihlalela was just a free agent ukuthi seke nganginika iparty I only ilokhu zeni sikhulume khathesi lapho lele MDCT angizange even ichamisa esintroduce I only introduce umkhosi ukuthi is one obeku MDC mina hayi ngamvele seyithile lokho okukhunywa nguhlanhla lokho kuyaangeli abe le nhloni into azikhulumayo mina ngamvele seyithile I resigned angifoswanga ngisola into kaPriscilla ngathi ngezizathu zikaPriscilla ukuthi afakwe eMatsa ukuthi hayi kungangcono siyehlukane ngizadinga elinye ibandla yikho ke ibandla sengilitholile ngemva kwe-six months
ye njengoba ubule sikhundla esilokuba ngomunye wake wamela indawo yensiza edalele eParliamente kuyahamba njani kathesi uzaba lethuba na lokuthi uncintise umele isigaba kumbe usuhle waba ngumuntu nje okuthiwa ordinary ngesilungu
hayi okwakhathesi njobani nje join izolo ukuthi ngumuntu nje angikabi lesikhundla hayi ngizijoyinele nje izinto kuyintroduswa kwami ebantwini kuthiwe lo ube wayekunyube eyinemba yeni-executive warisayina ngo-October ngidaniswa njengomhlanhla into asezikhuluma emaphepheni hhayi akukuhle ukuthi siqalise singabantu besintwini ukuthethisana kufanele uqale ukhangele mina ngazirisayinela kuhle ngafonela u-Welshman ngamtshela ukuthi a-a ngezizathu zokuthi sisifakele uPriscilla eMatsaud yethi wena sibeliva entweni yakho ye-devolution hhayi kutho ukuthi asifanani sesisehlukana sehlukana kuhle akuzange kube lohlupha nzanye iziyothi mene ngiphethise sithini kodwa lokhu esengikuzwa ngonhlanhla esekubhala emaphepheni kuyagcina sokusenza ukuthi sicine sesithatha ama-legal action because even MDCT ayizange kithi ukuthi umalandu lokhu zile udefectile from owelshman no